So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 13 March 2022 ngifakile Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sikhangelane ke lama election la buyayo ayo South Africa. Wonke abazomba ngazwe. Kukhanya babona ngani ke into eqakathekile kakhulu kwizizalo zeSouth Africa indaba ye-migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama-political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezi zeSouth Africa kaziphume eSouth Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abeSouth Africa bakhuluma into efana nayo, indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu beSouth Africa.
Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlala vele eSouth Africa. Inhlanganiso ibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abakuza elokishini le-District 2 ikakhulu abeZimbabwe bathi kungcono bathuthe besesabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyathi kungenzeka nakubo. Esigabeni lapho isiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Sifisa Sibanda Ncube ongomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecinweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele-South Africa, kanye lokukhuphuka kwezehlakalo zokuhlaselwa kwabokuza osekusenzakala kulelo lizwe. UMavis Gama we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Lokho kuvele emhlanganweni lentathelo zendaba owenzelwe emahofisini aweZim Rights eHarare wokuhlaziya izehlakalo zokuhlukunyezwa lokubulawa kwezizabane zakwamanye amazwe ikakhulu ezaseZimbabwe. Lokho kuza ngesikhathi abomkhankaso ozibiza ngokuthi Operation Dudula okhokhelwa nguNhlanhla Lux Dlamini ojonge ukuxotsha bonke abakwamanye amazwe abaseSouth Africa ikakhulu izizalwane zeZimbabwe bebeka umlando wokubathathela imisebenzi lokuthi yizo esezidala amacala amaningi agoqela ukubulala. Embikweni wakhe awethulele uZulu kunsukwana yesanda kwedlula, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usole kakhulu lezi zehlakalo lanxa esolwa ngabaningi ukuthi kuphelela emlonyeni akathathi amanyathelo ukuthi bajeziswe abadala lawo macala okuhlukumeza abokuza. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza uhulumende ukuba alungisise isimo somnotho kanye lombusazwe elizweni besithi ngoba yikho osekubangela ukuyaphephela kwamanye amazwe kwezizalwane zakuleli zibalekela isimo esiselizweni. Bakhuthaza njalo uhulumende wakwele South Africa ukuba alondoloze izizalwane zeZimbabwe kanye lezakwamanye amazwe njengalokho okumunyethwe usisekelo sombuso walelo lizwe kanye lezivumelwano abazisayinayo zenhlanganiso ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations le-African Union. Umqondisi wenhlanganiso ye-Divine Destiny of Zimbabwe elilunga lale nhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uBishop Anselmo Magaya, obekulo mhlangano upha umbono wakhe.
We see a lot of people leaving this country. A lot of them do so hurriedly. Why? Because the government is very grand, and a lot of our people are scattered around the neighboring countries of Africa, Botswana, Namibia, Mozambique, United Kingdom, United States of America, Australia, and Canada. Zimbabweans escaping the political situation in Zimbabwe.
Sibona abanengi bephuma kuleli lizwe inengi lisenza kanjalo ngokwesiphangiphangi ngani ngoba uhulumeni dakala ndaba labo iningi labantu basalela emazweni angomakhelwane eSouth Africa, Botswana, Namibia, Mozambique abanye base United Kingdom, United States of America, Australia le Canada bebalekela isimo somnotho eZimbabwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo yena uthi indlala yisona sizathu esikhulu esifuqa abantu bakuleli uyaphephela kwamanye amazwe bedinga uziphilisa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibili ukumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama-opportunities kayitholakala eZimbabwe, ukuphathana kakuhle lakho ngokunye kwangkhona. Abantu bayabaleka phakathi kwelizwe labo bathi khona kule harassment ekhona. Nxa singakumisa konke lokhu izinto ezingaceda ukuthi abantu betholakale becrossa amaborder.
Indaba yabokuza elizweni laseSouth Africa umoya uthi isisengezelelwa ngabezombusazwe asebehlabela ngumayinye ukuthi mababuyele kibo labo abangasi bakulelo lizwe belandela obekade ukhulunywa yizizalwane sonke lesi sikhathi ngendlela yokukhankasa njengoba ukhetho lwakulelo lizwe selusondele.
Nxa sikhangelane ke lama-election labuyayo abe-South Africa wonke abazombangazwe kukhanya babona engani ke into eqakathekile kakhulu kwizizalwane zase-South Africa indaba ye-migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama-political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezo ze-South Africa kaziphume e-South Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abe-South Africa bakhuluma into efana nayo. Indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu be-South Africa.
Abenhlanganiso lezi bathi badaniswa yikuthuliseka kukahulumende waseZimbabwe kuzehlakalo zokuhlukunyezwa kwezizalwane zakhe kwele-South Africa, besithi ngoba kungumlando wakhe ukulondoloza izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe njengalokho kumunyethwe yisisekelo sombuso. Ngimele Studio 7 Mr. Harare, ngingumevis Gama.
Lokho sekudaba lunye. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala e-Deep Sloth, ikakhulu ezeZimbabwe, zithi sezifuna ukusuka elokitshini leli ngokwesabela ukubana okwenzeke kumuyi u-Elvis Nyathi kungenzeka lakubo. Utuso Kumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukubulawa ngokukhandwa ngamantshe lokutshiswa kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi ngesinye sezehlakalo eziningi ezenziwa ngamaqembu aphesha inzondo yokucwasana ngobuzwe kwele-South Africa. Umqondisi walenhlanganiso kwele-South Africa unkosazana Shenila Mohammed utshele Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngokuvikeleka kwabakwamanye amazwe abahlala e-Deep Sloth.
The mobs that have been going door to door demanding documents.
Kufanele amapolisa abophe abantu abahamba bengena ezindlini bezingela izizalwane zakwamanye amazwe.
Anyone perpetrating a crime, but also those who take the law into their own hands.
Amapolisa athunyathe ngakabulawa bese kubulewe izizalwane zakwele South Africa ezinhlanu okuyizimfa ezakwele South Africa kuleli lokishi ezithi zibangelwe ngabantu bokuza loba bungekho ubufakazi balokho. Unkosazana Mohammed uthi zonke lezi zimva kugoqela lekanyathi bezingasoke zenzeke aluba amapholisa abesenza umsebenzi wawo lo hulumende lalela isikhalazo zomphakathi ngobugebenga obenzakala elokishini le-Deep Sloth. Ezinye zezikhalazo zalabo asebefuna ukuthutha e-Deep Sloth babuyele kubo abakhulumele Amnesty International zigoqela ukuthi bayethuselwa lokuhlukunyezwa mihla yonke ngamaqembu aphehla ukucwasana ngobuzwe kanye amapholisa. Isizalwa seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo utshele Studio 7 ukuthi sebephila ngomusa wenkosi kwele-South Africa.
Lathi sihlala kwamanye amalokishi vele sihlayela evalweni ngoba singazi sizahlaselwa nini. Ngoba eqinisweni abantu base-South Africa abasasifuni, idaba lamaphepha kumbe olamaphepha. usangahlaselwa nje ukuthi lento zakho usebenza ngamandla akho uzithola into zakho ezinhle uthola ukuthi usohlaselwa khona lokho njengalokho esibone kusenzakala e-Deep Street ulona umuntu ebulawa nje ebulawelwa into angazangayenza just because ukuthi ule mpahla enhle uyasebenza secajanyalwa ukuthi uyatshontsha
obona ngokuqoqwa kwenhlelo kwenye njalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Foundation for Human Rights unkosikazi Sarah Motta uthi inhlanganiso yakhe isithole izicelo ezivela kwabakwamanye amazwe abadinga usizo lokusuka e-Deep Street babuyele kubo.
We are calling on you know the international community, some of the UN agencies.
Sikhuthaza inhlanganiso ezipha uncedo ukuthi zize zizonceda abakwamanye amazwe laba abafuna ukubuyela kubo.
On board and support the call to get some of the migrants repatriated.
Kusenjalo imizamo yokukhulumisana le-ofisi yomelo weZimbabwe kwele-South Africa ngodaba lokuthi bakhona yini asebethintane la le-ofisi bedinga usizo lokubuyela ekhaya ibingakaphumeleli. Umelo weZimbabwe u-ambassador David Hamadziripi utshele Studio 7 ukuthi usandavela phandle kwelizwe ngakho usadinga isikhathi sokubuzisisa iziphathamandla ze-ofisi yakhe ngalolu daba. Kusenjalo inkonzo yesikhumbuzo sikanyati izaqhutshwa kusasa e-Hillbrow Theatre elokishini le-Hillbrow e-Johannesburg kusukela ngo-3 o'clock kusiyatshaya u-6:30 ntambama. Baningi kakhulu abakwamanye amazwe abase-South Africa osekubangele ukuqhamuka kwempi yombango wemisebenzi phakathi kwabo lezizalwane zakwele-South Africa. Ngimele Studio 7 e-Johannesburg kwele-South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kunjalo nje abasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngomkhankaso we-Operation Dudula owezizalwane ze-South Africa ezihlasela abokuza zisithi babuyele kibo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe we-Studio 7 uxoxe lo osakhulayo uNtungamile Ncube owezimbabwe ohlala kwele South Africa. Yena-ke othi u-Operation Dudula uphazamisa impilo zabavela kwamanye amazwe kungelani lokuthi bangene kwele South Africa okusemthethweni loba hatshi.
Sina lapha inkinga thina esihlangana nazo ziningi kakhulu uma sithi siyakhangela imikhankaso efana nale ziyasi-affecta kakhulu izinto ezinje so ukuthi kube kuthiwa ilizwe lethu vele right besiyakwazi ukuthi siyaphindela emazweni ethu ngoba njengamanje so asikwazi ukuthi kona kumele sezeni ngoba kwenzakala into ezifana lezi le-government yalapha siyabona ukuthi akuna-action engathi yayithatha ngezinto ezenzakalayo.
Ukwethusela okwenziwa ngabe Operation Dudula kuphazamisa njani impilo zenu njengabasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe kodwa selihlala kwele South Africa?
Mina ngibona ngathi nje abantu abakhulu abasakhulayo so kuzoyenza influation engekho right especially mazikhangela ukuthi intsha yase-Africa yonke iyave kukhangela ukuthi kwenzakala njengamanje e-South Africa. So at the end uthola ukuthi ngemva kweminyaka indlela i-Africa ezobe sesikhangelana ngayo nabanye sokuyithesi singabantu abadala sobe sekusikhangelana ngalezi zinto zokuthi kona thina sake saphila kanje ezweni elithile labo ama-South African lawo uma yifika kwamanye amazwe ukuthi means nabo bazokhangela ukuthi sokumele ukuthi betreat-a ngale ndlela kuyasenza ukuthi vele singabi i-United Revit i-Africa njengamanje soyinto eyenzakalayo.
Kodwa lina abahlala kwele South Africa manje kuyaphazamisa na impilo zenu, liyathola imisebenzi, liyenelisa ukuhlela kahle labavela kwele South Africa na?
Thina besingaka-affecteki kakhulu abanye, kuyasi-affecta nje lapho nalapho but endaweni zemisebenzi vele hayi, i-youth earning vele ayisebenzi. Kuya-affecta kakhulu abantu njengamanje abakhona ukuthi bengahamba-hamba nje be-travel nje noma umuntu efuna ukuya kwenye indawo useqala ukubalisa ukuthi kona eyi lapha mhlawumbe nangahlangana le nto ezithile vele kuya sokwenza abantu behlale nje bengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Abe-Operation Dudula bona bathi bafisa ukuthi bonke abadabuka kwamanye amazwe abangene kwele South Africa okungekho emthethweni babuyele kibo ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi kuthiwa bathatha imisebenzi njalo bayingxenye yabantu abaphula umthetho wakwele South Africa. Ukubona njani lokho?
Hayi khona bengabe bekhuluma okokuthi umuntu ophula umthetho siyakubona bengabe bekhuluma iqiniso ukuthi abantu baphula umthetho kodwa i-crime ayikhethi ukuthi ngubani oyenza i-crime, ayisikuthi bayabenza bebodwa labo bantu, bodwa ama-South African nama-Zimbabweans bayayenza i-crime. So endaweni ye-crime leyo singayibeka ekuceleni, ngoba lapho nje ivika lokuthi khona bona bebe ne-way yokuthi benze le nto abafuna ukuyenza. Ngezinye indlela bona bengabe bengasafuni abantu bangaphandle, either kunabantu ababasebenzisayo ukuthi hayi kwenziwe into ethile. Mina ngendlela engibona ngakhona ngibona ukuthi labo bantu bavota either sometimes as a star ngithi mhlawumbe kunama-politician phakathi angabe ephezu kwesimo leso, ngoba kube kuthiwa abantu labo abantu nje ithimba labantu angeke besebenzise leyo nto for ukuthi banefreedom yokwenza lokho. But umthetho kuyame ukuthi umthetho udlala indima yawo, ngoba njengamanje so abantu bangaphandle akula muntu obamelayo noma kwenzakalani, akula muntu obamelayo noma kungathiwa kunama-case akuqondane nabareporta something kuzima ukuthi ama-case abo efongo athendwa nje. Into yonke nje uyabona nje ukuthi abanakekelwa nje abantu baseZimbabwe. Hayi most yes baningi, but indlela vele abathithwa ngakhona asiyo ndlela e-right. I-South Africa into eyenzakala lapha iyayenza ukuthi next time kudala lesini ezayo kube nempilo engaso zibe right phakathi kwabantwana abazokhula, ngoba kuzobe sokukhangela le ndlela bona abakhuliswa ngakhona bese siyathola ukuthi akufuze kusahlaliswana kahle phambili.
Ncube umongameli Cyril Ramaphosa usanda ukuphuma egcekeni esithi akasekeli abe Operation Dudula, uphinde njalo wabakhuthaza ukuthi bachiyane ngomkhuba wokuhlukumeza abadabuka kwamanye amazwe. Njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe osehlala kwele South Africa, ukubona njani lokho okusanda ukushiwo ngumongameli?
Ukuthi ekhulume kanjalo asikwazi. Ukhuluma ukukhulumile ukuthi khona yena akalisekeli and uhlala ekukhuluma kudala lento yasuka. So ukukhuluma ekhuluma ngomlomo akukuthi ukuthi khona into leyana uyizimbile, which means njengamanje namhlanje bahambile base Durban sibabona bese Durban njengamanje. So ukuthi uyakhuluma kodwa into le abayistop, which means ukukhuluma kwakhe ikumbambatha kuphela, sike ukuthi umuntu oyabe ekhuluma uyambambatha nje kuphela ukuthi khona abantu bengacabanga ukuthi yena eyisekela. Ile siqiniso besingakanani kube kuthathwa kukhitshwe i-operation noma sebethethe labo abantu bedudula wabotha noma kube kuthiwa kwayenziwe ama-meeting kukhulunywe nabo kubonakala ukuthi kuba nesisombululo esiphuma sisiyaphi, kunokuthi khona abantu la bebeqhubeka besenza into le kodwa yena la eqhubeka esithi hayi mina ngiyisekele kodwa kungena action ayithathayo. Ngoba njengamanje so into ebuhlungu ukuthi kuyalahleka imiphefumulo yabantu, labo bantu labo ayisongxenye ingxenye lowo muntu asosigebenga eda isigebenga noma sosigebenga sikwazi kuthina.
Lo muntu ungameli Ncube osakhulayo oyisizwalane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, limuzwe xoxa lapho lo Mike Hobe weStudio 7 eseSouth Africa. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenzakala kwele South Africa lapho kuhlaselwa abokuza ukugqela abeZimbabwe kanye nokwenzakala empini yokuhlaselwa kwele Ukraine nele Russia. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa asedolobheni eleNew York abika ukubana asethole umuntu oyedwa ongaba nolwazi lwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu esitimeleni emzini weBrooklyn lapho kulimele khona abantu abedlula amashumi amabili, kodwa akula othe wabotshelwa leli cala. Amapolisa la athi uFrank R. James oleminyaka engamashumi ayisithupha lambili 62 ulolwazi ngokwenzakeleyo. Umongameli Joe Biden wele Melika lokhu eqinisa udaba lakhe lokuchothoza ele Russia esithi ukuhlasela kukamongameli Vladimir Putin kwele Ukraine akuchiyananga ngitsho nakancane lokudala umbhubhazwe kulelo lizwe ebantwini abangahlomanga. Ele Melika likhangelele ukwengeza uncedo lwezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye zamadola $750 million yokuncedisa kwele Ukraine. Usiba lukhulu wesabelo se-Oklahoma uGovernor Kevin Stitt khonapha eMelika usayine umthetho ngolwesibili owenza kube yikwephula umthetho umuntu ongahlinza owesifazane ekhipha isisu ngaphandle kokuba nxa ukuzithwala kwakhe owesifazane lowo kungabangela ukubana alahlekelwe yimpilo. Phansi kwalo mthetho utsho ukubana udokotela ozakwenza lokho nowesifazane ukhitshwa isisu bazajeziswa ngokuhlawuliswa 1,000,000 zamadola $100,000 lokuhlala ejele kweminyaka elishumi. Lo mthetho uzaqala ukusebenza phakathi kwawo nalo umnyaka, ngaphandle kokuba nxa uthe waphikiswa emithethwandaba. Abashayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla, ama-truck drivers bakwele Mexico, bavale ibholorho elikhulu ele-Reynosa International Bridge ucelele emngceleni welemelika, bekhonona ngokuthi usibalukhulu wesigaba se-Texas, uGovernor Greg Abbott, wethule isinqumo sokuthi kusetshwe ngokuqinileyo izimota zonke ezingena kwelemelika zivela kwele-Mexico. U-Abbott uthi wenza lokhu ngezizathu eziphansiwe mizamo yakhe yokuvimba ukungena kwezidakamizwa ezivela kwele-Mexico kanye lokungeniswa kwabathunjiweyo bezothengiswa emelika phansi komkhuba omubi owe-human trafficking. Esigabeni lapho esiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ohlala esigabeni eseIndiana khonapha eMelika. Unkosikazi Ncube ungomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni lasenkundleni yebulenjini eyeZoom. Yena ke utshele iStudio 7 ukubana baqalisa bebalutshwana, bebani kuphela, kodwa kathesi sebebaningi abangena ekuseni nsuku zonke ecingweni bekhuleka beyabelana ilizwi kanye lokwenza izifundo ezeBhayibhile.
I-prayer line leyi ebizwa kuthiwa yi-Under His Wings yaqaliswa ngabomama abangu-4 e-diaspora. Siyahlangana lezinhlupho zama-immigration lama-marital problems. Omama laba bangu-4 bazimisela ukubana bahlangane ngomkhuleko bekhulekela izinhlupho ababephakathi kwazo. Saqalisa singu-4 kodwa namhlanje ngo-2022 every morning ekuseni zonke, hayi khona ngeziri kuseni, nsuku zonke ekuseni ngo-6 AM Eastern Time, kulabo mama ranging between 38 and 50 abalogayo from everywhere. Abanye ngama-Fridays siyangena ku-Zoom, so nge-Friday iyabivulekile. Abanye bangena beseZimbabwe, abanye bangena bese-South Africa, abanye bese-Philippines, abanye bese-Jamaica. We have opened it to anyone. But during the week, khonapha e-America, omama bonke, hatha beZimbabwe kuphela. Sesifisa nokuyibiza ukuthi sithi international line, because sila-ma-countries like all o-Kenya, o-Malawi, o-Zambia, bonke bayangena every morning bayaparticipate khona lapha.
Injongo yokuqalisa leyi i-prayer line,
sifike lapha imithado yethu yaba phakathi kwezilimi ezinkulu. So injongo yali prayer line ingeyokuxhasa ukusapotana singabomama phakathi kohambo lwethu esiluhambayo, kumbe sesilahlekelwe yimizi, kumbe siphakathi kwabo-domestic violence. Yokusapotana singomama njalo futhi yokuncedisana, yokufundisana ukuthi nxa sengiphakathi kwesilingo esinje ngiyenza njani, ikakhulu ku-domestic violence and parenting skill.
Ama-single mothers bayangena na?
Unanzelela ukuthi in fact kumbe nxa engathi marital kuyabe sokungazathiya kushiwo single mother. Izilungu-single mother abanye balabantwana bafike behlulwa ngabantwana khona la, abanye balabantwana bafike bathatha ama-drugs. Bayabuya sizokhuluma ngendlela indlela zokuthi singakhulisa njani imizi yethu. Sebebuya ubana sizokhuluma ukuthi ungazidobha njani ungumfazi. Infact ngiyabafazi ukuthi sathane singabafazi, nasokwehlule, I can still pick my broken pieces in the Lord. I can continue walking my dreams and my purpose with dignity.
Ngasichasisela ngamafitshane ukuthi kati vele ama-programs enu wona lawa awe-prayer line ahamba njani.
Kuseni siba lomkhuleko from 6 ekuseni kusiyathala u-7:15 siyahlabela, siyaba lomuntu osheya ilizwi, kube sokusiba lama-intercessory prayer lapho abantu abakhuluma khona izicelo zabo sikhuleke. Then from 7:15 siyenza i-Bible study, one chapter a day. Siyayibala sindawonye bese siyidiscuss ukuthi kuyini, sithatha ama-lessons. Imithandazo once a quarter siyenza i-prayer night. Nga ufuna ukwazi ukuthi we kwenzakala ni prayer night kuyonale isabatha ntambama siyabe sile prayer night vuya uzojoyina ngena uzozwa every quarter siyahlangana senze i whole night prayer kunengi okwenziwayo siyabe sikhuleka itenza ku Zoom nga ukwanisa kuya ku Zoom you can join so liyona le sabatha siyabe silayo i prayer night mbengi kasithumayeli siyakhuleka kakhulu injongo ye prayer night
u all night prayer lapha liyabe liqalisa sikhathi bani liqeda sikhathi bani
siqalisa ngo 10 siqede ngama 4 AM isikhathi esiningi siyiplana sithi siyaqeda ngama 4 ngiza kutshela ukuthi siyasiqede ngo 6 and khonapho yathi siqeda ngo 6 ukuba ngokuthi hayi njoba namhla besine prayer night engcenye abantu abasoze banjene kweka 6 uzabona abantu sebenjenile ku prayer futhi ka 6 sisiwami abantu badinga just indawo lapho abazahlanganela la bantu abalokukholwa abakhala kumlimo usindaweni sasibona ama-testimony esisabelayo imizi yakhiwe bedi yaphiyela yamiswa abantu akade bengakhulumisani uyazi kunomama okwabo uyakhona lapha ekhala ngabantu abakhe ubuye wakhulekela ibona imithandazo emangalisayo abantu abagulayo basuku bebayahamba abanye bayakhulekela kwenza ama-prayer like almost a month now ikhulekela kuphela abagulayo every night omama abakulindawo imithandazo yabo mina iyangimangalisa ama-testimony esiwezwa ngabantu abanye abantu bayafika bathule zi engana kula muntu kuphela layini uze umuntu kuphela sephuma sesithi hayi mina bakithi ngiyavunga elikwenza kulindawo mina kulindawo ngibiza ngithi yindawo lapho engithole khona ukukhululeka kujehova uxhaswa ngomama abathi nabe sithi ngiyakukhulekela baqinisile ukuthi bayakukhulekela kungaba lesilingo siyenza okuthiwa ngama-pass a button 12 hours pass a button umuntu mama kumbaba ngu-2-3 bayaclaima i-hour bakhuleke ngayo leyo hour bengaqeda baqhubele omunye umuntu sikhulekela into nye kumbe sikhulekela abantu bani siyabagrupha kungathiwa sikhulekela abagulayo senze i-pass a button 12-hour prayer omama bayangena basayine ukuthi mnazakhuleka ngo-7 mnazakhuleka ngo-8 nawe uthatha u-7 ungaqeda u-7 zofika ku-8 sokuqhubela kwani ongena ngo-8 umbize umfonele likhuleke liphase I have seen miracles and miracles of what prayer can do and I have also seen miracles of what we can do singabomama nathi bambisana ngokwakomlimu i-prayer line leyi ilama isigqoqe lama-denomination amaningi kodwa iyakhelwe ekukholweni kwabasabatha ngoba abaqalisayo thina abaqalisi bakhona singamasabatha but kasi savula wonke silama-Roman Catholic silama-Methodist asikudingi ukuthi ukhonza uphi sikhuleka kumlimo yedwa
unkosikazi sisancube isizalwane seZimbabwe esesihlala i-Indiana khonapha eMelika sixoxe laye ecingweni ese-Indiana. Singeke ehlukane zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlanganiso esizisebenzisana lozulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyati isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele South Africa. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abokuza elokishini le-Diepsloot ikakhulu abeZimbabwe bathi kungcono bathuthe besesabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyati kungenzekala kubo. Esigabeni lapho isiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxelo nkosikazi Sisibanda Ncube ongomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umphathithisi Jeremiah ngisithi nasidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelako ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.